siyalontsha i-cellphone competition for abantu abasha baku ages between 18 to 20 abakuma constituencies angu-4 kobulawayo alama list registered voters. Imizamo yonke le sizama ukuthi sibone indlela engasisebenzela ngathi ngamaviki amalutshana aseleyo ukuthi uFebruary aphele le blitz leyi iphele ukuthi sincedisane labantu abatsha kuma-communities ukuthi basincedise ukumobilize njalo. Ingxenye abanye sebengasukumela phezulu ngenxa ye-competition leyo ukuthi kuya kulama-iPhone angu-4 azawina in each constituency. Maybe abantu abatsha between ages of 18 to 20 bangasukumela phezulu bekhuthazane. Esikuzamayo ukuthi khona inani leli lingabi lonke liphansi. Sesizamile futhi njalo uku-engage ama-coalition members futhi izindaweni ezinjaboma-South, Matobo-South. We are planning ukuthi sike siyefika khona ngale zindaweni ezinjengazona lezi ukuthi siyebamba umsebenzi sikhankase sincedise la ama-organizations asebenza ezindaweni zona lezo ikakhulu ekubhaliseni ukuvota ama-constituents anjengaboma-Matobo-South.
Abantu bayakwazi kakhulu ngomncintiswano lowo yini, njalo libona ingani kuzakhuphula njani amanani abantu ababhalisela ukuvota?
Umncintiswano lo sikhangelela ukuthi i-focus yethu ngeyabantu abatsha, especially 18 years to 20 years, yibo abazwisisayo iy'ndaba zabomakhalekhukhwini abanjengabo-iPhone. Njalo kuyisifiso sabontanga ukuthi babe le foni enjengayona leyo. So i-competition le ayisoyekabuyela wayo wonke jikelele. I-competition le iyabe kuma-4 constituencies: eMagwegwe, Njubelo Bengula, Makhandeni Ntumbane, laseMpopo Maphelandaba kuphela. Lapho kule nani elilutshwane elibhalisa ukuvota, injongo yethu yokuthi khona singabi le ones indlela yokukhuthaza abantu ukuregister ukuvota, but sithi do other things ezinga-aphila kwamanye ama-age groups esixoxisana lawo. Njalo i-campaign yethu kathi sisi-wild bait sesizama ukuthi sigxile kakhulu emawadini lapho abantu abakhona. So sikhangelela ukuthi kungasincedisa njalo ukukhuphula inani labantu ababhalisa ukuvota. Siyilontsha kusasa, so sikhangelela ukuthi kube labantu abazakhuluma ngayo esigabeni lapha esifokasa khona. Valwa nxa inani lilonke limi ngendlela elimi ngayo.
Umncintiswano le bawuthola njani umvuzo?
Umncintiswano lo ngowakobulawayo ufokase kuma-constituencies angu-4 kuphela. E-Mat South lase-Mat North kuzaba le nhlelo ezijiyeneyo kulalezi ezinjengayo zaboma-iPhone. So sikhangelela ukuthi as we go siyenze ezinye inhlelo ezihlukeneyo ezirelevant to indawo ezijiyeneyo.
I-raffle draw izayenzwa after i-voter registration blitz le isiphe isidlulile. Esikutshoyo ukuthi sikhangelele ukuthi aba-eligible to participate kule umncintiswano ngabantu abale 18 i-criteria yakhona 18 years to 20 years, njalo beregister this February, njalo beregister endaweni ama-constituencies angu-4 athi wona iMagwegwe, Njubelo Bengula, Phelandaba, Mpophoma, laseNtumbane Makhandeni. Ama-constituencies angu-4 wona lawo kuphela. So ikwethu kukhangelele ukuthi yi-criteria ye-eligibility ukuthi umuntu angaparticipate.